indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngesonto ku 25 Inhlangula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo.
Ekuhambeni kwapresidenti uBakuthangirayi engena ezigabeni kumaprovinces wonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano, uZulu wacaca kumaprovinces wonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani.
Amanye amabandla asola indlela amalungiselelo ohlelo lokuvota aqhubeka ngayo.
Ye, i-election sayibona, lehlelo le-biometrics yalibona, but kakulungisisa ama-election. Ukungumlando we-VAT, labo Human Rights Commission, lamapholisa, lamanye ama-commissions, o-gender commission, labo media commission.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Ngakho singahlangana lo-James ku-testament elihle simbone ukuthi inhlonipho kayiphiwe kulabo ababuthayo, kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Singasiphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele uNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, yena othi wabasobala ngombuthano wabesifazana bamabandla achiyeneyo owenera osanda ukudlula ukuthi i-MDCT yiyo eyayilamalunga amaningi.
So ukuthengisa ukuthi lokho esisakhokhele, kodwa okuqakathekileyo ayisikho ukukhokhela, yikuthi siyefikisa amazwi kuZulu phansi mayelana nokuyarejista njengamavota, ukwenzeka ukuthi fanele ukuguqula impilo esiyiphilayo. Sikhuthaze futhi omama abazali ukuthi nxa sebesiyarejista kababelethe abantwana babo abanama-18 years kusiya phezulu, ngoba yibo abantwana okumele baguqule ukubusa esikwenzayo, ngoba silungiselela ikusasa yabo.
Lokhu elisalicubungula yini udaba lolo lokuthi umanyano ngubani ozawukhokhela kubandla lenu kumbe ibandla likankosikazi Joyce Mjuru?
Iindaba ezinjalo eziqoqisana njalo azithukelwa edale. Inkokheli zethu zizahlalisana phansi zikhulumisane zokuvuta udaba lakhona. Kuzavele zojukela edale ukuthi uZulu waseZimbabwe azwe ukuthi kuvunyeleneni, akuvunyelisanga kuphi. Okwakhathi singeza kucacata ngoba sinika abadala bangaqeda abasazisi impumela yokuxoxisana kwabo ngomanyano okhipha uhulumente wezana.
Kodwa sibona ungahlaliseki phakathi kwabasekeli bamabandla achiyeneyo.
Ekuhambeni kwethu, ekuhambeni kwapresidenti uBakuthangirayi engena ezigabeni kumaprovinces wonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano wamabandla aphikisayo, uZulu wacaca kumaprovinces wonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani. So esesekumelele khathesi ukuthi khathesi sokumele sike sichiye izimizibi lezi esilazo phakathi kwethu, sikhangele uZulu ukudubeka kwenzayo, sikhiphe lo uhulumende. Lokhu kuningi lokhu sokuzalunga sesisaguqula lokhu. So silethemba ukuthi uZulu akufunayo. Ngakungayisikho khonokhu, hhayi, inyama emnandi vele iyazikhulumela yodwa.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, njalo emela iBulawayo East edalele ephalamende. Silokhu sikweziphathelane lokhetho oluzayo. Siphinde saxoxa lo Nkosazana Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Wishman Ncube ngohlelo lokuvota.
As the opposition besikhala ngama-electoral reforms ngoba nasikhangela uhlelo lama-election lolu liyenza ngendlela eyokuthi aliyenzi ngemfanelo okokuthi ama-opposition parties asuthiseke ngoba nxa sikhangela for instance kusibona ingani kule favoritism eyenzakalayo sikhangela siqalise nge-imedia lihamba ku-ZBC which is the state media is talking about ZANU-PF, ZANU-PF campaign ama-elections and of which amanye ama-opposition parties they are not given i-coverage kubo ZBC labo Herald labo Chronicle. So sibona ukuthi in terms of i-coverage akula.
Kodwa uhlelo luqhubeka kuhle yini njalo akula kwethuselo?
Indaba ze-violence lokwethuselo. Khathesi nxa uhamba emakhaya abantu bezanu sebesebenzelana labo sabhuku ukuthi bengene ebantwini bethusele abantu ukuthi sizahamba lani kule voter registration ezayenzakala sihamba lani and sizabona ukuthi wena umuntu wonke uzahamba erejista thina simlandela elandela thina ngemuva so sokubona ukuthi kulokwethusela and sesizasilama-members ethu ezigabeni eziningi emakhaya abethuselwa kakhulu okuthi khathesi nasikhangela i-election lebuyayo anti i-polling station based so kuzaba lula ukuthi for instance isigaba lesi abantu abahlala esigabeni lesi bavotele ibandla liphi kuzaba lula ukuthi okay fine esigabeni lesi nxa bevotele ibandla elingasilo ZANU-P F kuchutha abantu laba they don't belong endaweni le sebezaxotsha abantu bona laba abanye bechaye xa sokuphiwa ukudla bona bencithe ngendaba yokuthi esigabeni lesi ama-results atshengisa ukuthi bavotele i-opposition so sibona ukuthi ye i-election siyayibona lohlelo lolu le-biometric siyalibona but kakulungisisa ama-election ukungumlandu wezekhi labo-human rights commission lamapholisa lamanye ama-commissions o-gender commission nabo-media commission.
Lo nkosazana Ellen Shiriete ngayisiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Wishman Ncube sixoxela e-Harare. I-Studio 7 ayinelisanga ukuthola umbono webandla le-ZANU-PF ngalolu daba. Abantwana abane abafunda eSomakhwili Primary School eNkayi baphakathi kokulungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano wezemfundo wezifundo ze-science kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Unkosikazi Nomsa Nekevane, isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ephathisa intandane ezikolo zeMatabeleland, iMopane Foundation International eseBhilithani, eyiyo eqoqa lolu hambo, uthi sebelekhasi ebulenjini olwe-GoFundMe olokuqoqa imali yokuthi isetshenziswe kulolu hambo.
Right now ngo-August siya eSouth Africa kunabantwana abangu-4 abasenkayi abaya kwi-competition yama-sciences kulokhuzeni collaboration nezimscience iZimbabwe Science Fair. Then abantwana labana right now yinto esiphezwayo ukuthi senza lokhuzeni samudinga imali ukuthi nabantwana abaphumelele because abana access to ama-opportunities afana nanalawo and it's one of the opportunities esingafuna ukuthi bayimise. Uhamba bayi-4 but I think ukuhamba kwabona abana bayi-4 kuzowenza abanye labo babona ukuthi okay ikusasa likhona lati uyiphushaali sithola amabhesi elifenyeka nabana singakwanisa ukuya kwenye indawo nako vele into efana nanaleyo.
Inhlanganiso yakho iyathola usizo olweneleyo yini ukuthi yenelise ukungezelela inani labantwana abancediswayo?
Siyasiza ukuthi siyithole imali at some point sibathatha abanye abantwana because baningi abantwana. Abantwana abahluphekayo abazintandane labangasontandane abanye imibhala abonoma abagula abangakwanisa ukwenza anything baningi okokuthi even nga esikoleni esiyi-1 nabe buya bezocela ukuthi lacela sifakothe umntwana noma ukhangele ubone kahle ukuthi isimo sakhona sivele siyadiseva ukuthi ngafaka kodwa uyehluleka lokuthi uzothini ngoba imali yakhona yekho sisapotwa ngabantu khonapho uthi nasenza ama-fundraising bro like ma unjengadobe ifoni ukufoleni ukuthi kule nto esisuke ufuna ukuyenza sishoda ngemali eso onzwelayo afake i-10 lokuzeni 10 pound lokuzeni kwa-akhawunti e-charity into ezifana nazona leso singacabangi kakhulu ngokuthi like right now sibe depression and ukuthi ufanele israise it 2000 year fees kuphela sraise this much yalo Canada lo Canada lo ke ukuthi at least noma kuthiwa asila imali enkulu but sibe la imali enough ukuthi senze zona izinto ez basic things ay 4 months but angeke ngisho ukuthi asakabi le sustainable income ukuthi siyakwazi ukuthi sizaqhubeka ngoba every year like right now sanda noma 35 so far ukuthi una sense fundraising next this year make sure ukuthi senze imali enough ukuthi sibhadale abantu abangu 35 isikolo enough senze sibathele icathulo enough ukuthi sibathele ama inform kunezinto encane abashoda ngakho kwakulabanye abanye abantwana ukuthi na umkhangele uzinhliziyo yakhe sibabuhlungu ucishe ukukhala okunye abanye abantwana I think abangu 3 sagcina sithatha ezinye impahla zabanye abantwana sibaba yazi kukhona ukuswela ukuthi akuyaswela nje abantwana bonke but ukhona umntwana ophuma abe yedwa lapha ungathi umntwana ongaphumela ukuphuma khona laba bantu sibe singakwazi ukuthi lati senzinjani asila imali kodwa uyabulibona usizo ukuthi lukhona
Lo ngkosikazi Nomsaneke Vane isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation International sixoxelaye eseBilitane okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove namhlanje kuhlelo ngizabe ngikhuluma lo mnumzana Steven Sibanda ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo okhangelele ukukhipha ibhuku lakhe elisha elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongokara sifuna ukuzwa okuningi mayelana ngaleli bhuku ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda unjani
Hayi mina ngiyaphila unjani ke
ngiyaphila kudamu ngiyaphila Steven awungitshele ngamafishane mayelana ngaleli bhuku lakho
incwadi le ngibhalele uGeneral Tongokara njengomuntu owasishiyayo ngiyazi ukubana iningi lizambona njengomuntu ngathi ogula ingqondo but ngenye indlela bengimazi mhlawu ngento ezasala zenzakala ngemva kokubana esesishile ngaqala kumtshela uzibuse ka-independence ilizwe laliseselihle Steven ngehla ngencwadi yami ngamtshela ngento ezasala zenzakala kubalisela ekukura honde ansele land reform program ansela by-election ka-2008 naka-2002 ngizomtshela ngokuba into zasala zantshintsha zaya ebuhlungini okunjani
kodwa Sibanda awungitshele-ke kungani wakhetha yena ucomrade Tongokara
ngathi ucomrade Tongokara nguye umuntu engambona okhontributayo kakhulu ngathi kwi-independence yezimbabwe kulabo abasishiyayo ye siyazi abaningi zabo balwela ilizwe leli but ucomrade Tongokara ngathi ngesilungu ube ne-passion yokubona ilizwe lezimbabwe lisiya ebuhleni so ngizwa ubuhlungu nxa ngikhangela imbali kacomrade Tongokara ubana nxa engavuka namhlanje akukhangele izimbabwe isimo esikiyo hayi ngibona sibili kungambamba angazithola ubana into engayilwelayo ngikuyini manje sezimi kanje
ukhona na ubudlelwano phakathi kwale ncwadi lokho okubhaleleyo njalo umsebenzi wakho njengomuntu osakhulayo olwela amalungelo abantu
ngathi ubudlelwano bukhona kakhulu thina njengabatsha abalwela ngathi amalungelo oluntu siyahlonipha njalo labo abalwela ilizwe lezimbabwe ngoba ngathi the plate iphathi yabo ngathi they contributed kakhulu so siyabahlonipha kakhulu njalo ubudlelwano bukhona ngoba ilizwe lethu lalwelwa thatsfecto singeke sikhiphe kibo angithi loba balwela njengasekho baqinisa ukuthi ilizwe lethu balilwela basikhulula kumele sihloniphe lokho njalo kumele sibabonge abakwenzayo
manje Steven ukhangelele ukufundisa abontanga izinto ezinjani laba bazobe befunda leli bhuku
ngikhangelele kubana bazi iqiniso into ezazifunwa ngucomrade Tongokara into azivelayo lento ezasala zenzakala kubana hhayi ngingathi ngesilungu ngamapheji amabili ashiyeneyo kuba into yalelwa ngucomrade Tongokara lento ezasala zenzakala ezimbabwe into ezimbili ezishiyeneyo
uma sesiphatha udaba mayelana ngalezi fiso zabasakhulayo ukhangelele ukuthi bazadobha izifundo ezinjani lapho bezafunda leli bhuku
ngikhangelele kubana intanga entsha esakhulayo ibe leqiniso ibe lombono ukubana ngezinye izikhathi ngathi amaphupho kumbe izifiso zethu esiyathi izifiso empilweni ayisizo ezigcina ziphuma ebufundeni kwempilo yethu thina kuphuma ngathi a different story altogether
Laba abazebe bakhangelele ukubala leli bhuku uzabe ulukhipha nini njalo kumele bakhangelele ukubhadela malini ukuze balithole?
Ibhuku lami ngikhangelele ukulikhipha ekupheleni kwenyanga kaJuni. Njalo ngikhangelele ukubana lithengwe nge-$5 ibhuku linye with ukulibala lile mfundiso lile yinto ezenzakalayo eZimbabwe, ikakhulu ngathi sikhangele izinto eziqakathekileyo ezenzakalayo eZimbabwe. Singakhanya indaba kaGugurahonde yindaba enkulu, singakhanya indaba kama-election ka-2008 yindaba enkulu kakhulu.
Kodwa ukhangelele ukuthi uzabe usungula ngaphi kwangikhona koBulawayo?
Hayi, angikabili le ndawo engathi sizazisungulela endaweni nje, but ma indawo sithe yatholakala sizakwazisa uzulu waseZimbabwe.
Siyabonga-ke Stephen, ngiyathakazelela ukuba lawe kuhlelo bhutwami.
Kulungile, ngibongile kakhulu, ngiyabonga kusebenzakho.
Balaleli, isikhathi sami sesiphelile. Olivalelisayo nguMike Hobe, Mastiva ngeviki ezayo, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Ye, izulu kandaba lingatshona njani lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila eWashington DC. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka-ke ngodaba lokukhombisa kumbe ngithi udaba lokuqomisa kumbe ukuqonywa nje. Ye, ngilaye lapha-ke unkosazana Stars Thebe Mathe, yena olwela ilungelo labesifazana, njalo lo Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Nga ngithi ngiyangena ngithi ngilanda intombi kulezi suku abantu bakuthaba kubulalwe lahle egodini. Akusafanda kudala, akula muntu ongenayo uhle bakubizela abantu bonke labo makhelwane bakuthaba zokubulala. Akusafanda kudala ukuthi ungangena nje uzoyicela ke intombi kalula kanjana. Abantu sibe lolulako olunzima, abantu bazondile ngaphakathi. Akusafani ndubuntu kabamthembi ngelezi suku umuntu akakathenjwa umazi ukuthi uvela ngaphela umuntu. Kudala ngithi mathebelalisazi ukuthi kubani kule ntombi. Kahle abantu sesihlangene kakhulu imihlobo lemihlobo, akusoze umazi ukuthi umuntu uvela ngamo vela kwathakathini uvela esigebengini kumbe uvela ke bulala umuntu angeke ube kwazi. Ambona ukusenzakala njalo Mathebe, akusenzakala lokho okukhulumayo. Kade singabuya lapha ngithi ngifuna intombi labe ekhaya lakho uyangitshaya njalo kulezi nsuku bagijisa kule mali kambe ngakibo balolutho yini? Abangeke bafune nje okomuntu ukuzihambela okuhwaya ibheji kokudwa bekha ukuthi ngifuna intombi leyo, akwenzakali lokho.
Ye, ngena Mathebe.
Kodwa yikho phela ngisitsho ukuthi intombi eyabe isivuthiwe ilungele umzali esegangela ukuthi noma intanami eyenda kathesi hhayi sokukuhle. Okubi yikho lokho ukuthi eselikwenza amadaka namhlanje ukunqamela abantwana bengakaphuthi isikolo. Kanti-ke hhayi wethi ngithi mina noma idlelo bekunqamela intombi ngendlela enjalo lakhona ngapha eduzane sekukhula thina bekuvele usikhonjiswa noma uhlakalele ejaku siye emfuleni uze uqunte amahlamvu akhiphika phele phansi uhlahla esikale sesizingata ulokhu usithi lapha lalaphaya ungakwenelisi ukuphonga ukuthi sengikuthanda ejakeni. Umqondo engiya kiwo yokuthi sokule mpilo enzima kathesi yokuthi abantu abethu abangabafana abasakhonjisi yibo asebekhonjiswa yibo asebehlawukelwa yibo asebekhotshwa ngamantombazana. Thina sasikwesaba ukuthi ijahulibona laphana uthi emfuleni usesaba ukuthi likutshela ukuthi ngiyakufuna. Kukanti-ke lamhlanje abantwanyana amantombazana yibo asebehlaxa ilanda amadaha ehlezi laphana bahambe bayedlula phasao lebesifuna ukuthi amalawo madaha abakhombise. Isimo asisama ngakuhle, kufanele kulungisise amasiko lokuziphatha kwemntwana eyintombazana. Kumelele ukukhonjiswa labafana balanele ukukhombisa hhayi ukuqeba nokucela.
Ye, nato udaba khonapho-ke tshisa ngamafutshane.
Kunjalo-ke isikhathi kubana-ke amantombazana mhlaba wonke nje abantu kuthiwa ama-females sebebaningi ukudlula kobaba, kuyaziwa lokhu. Njalo-ke amadoda akasatholakali lona lowo ntombazana obona ijakalele ngani lona limi kahle ezimalini lapha engani uhleli kahle kumbe uthale imoto engani inhle. Ngoba kungakhangela kwelakithi intombazana nxa ibona umuntu odrayivayo ibona imali, ingabona nje umuntu ole moto ibona imali kayali iyamfuna lo muntu. uyahamba sejikizela phana edlalisa izinqe ukuthi imoto yani imele ilumuntu emela khona phana kamaza lo muntu ukuthi uzamthatha kumbe uyamdlalisa khona kutsho umathebo ukuthi kumele kufundiswe isinto ukuthi umama kumbe amantombazana lawa ke asejwaqile ke asethombile azinanzilele azibeke kodwa hayi kabazibeke indaba khona okawukhulumileyo uduo olukhona okubana ke inselo yesi senza ukuthi abantu benze kanje.
Vala ke khonapho ke Mathebe.
Akula nhlelo eyenza umuntu aphambuke emathikeni kwabo. Hamba phansi lekithi lapho eZimbabwe kunendawo eziphansi le othola ukuthi kuyabe kuvele kungakabi ngitsho lelayithi kodwa amafika abo bawagcinile. Ukuswelela kulahlisa umuntu isiko. Sesalahla amasiko ephila. Ake sibuyelele emuva. Sitakaphelise obabakazi. Sitakaphelise omalume. Labogogo. Basivuselele amasiko omuntu lwakwethu. Amajaha
afundise ukuthi Mathebe kungenza kanjani Mathebe ngento sezikhona kulezi nsuku ama-intermarriages lokuthi isiko sokuyingxabangxoza ke soludungene kusiko akusahambelani sesihleli singabantu abaningi nemihlobo etshiyeneyo ngakho sokunzima ukuthi isiko lilandelwe la kumele kunanzele khonoku Mathebe ukubana kakusasebenzi kulezi nsuku ngoba ke akusela umuntu olazi isikhathi ukuthi afundise lelo siko.
Qantisa Mathebe hayi kibake baba konapho ke amafutshane zibithi
ye mina ngichoyo ngithi ukuthi ngithi abazinanzelele kakhulu laba sebethombile ukubana ke hayi lo muntu olisisi emgwaqweni kaya akusiyo ukuthi ungiyongakwe ongakuthatha njona thile Mathebe azamele ukulandela ke isiko lethu kwangcono bathi hawu unkazana ususalitshwe isikhathi kodwa unikwazi ukuthi uziphethe kulotho uhambe uzilahla nje sibe libelele indlela ke uhambe usidotshiwe hayi ungiphansi phezulu yonke indawo usuhambile akusebenzi.
Hayi udaba lethu luma lapha ke lamhlanje zulukandaba. Ngithanda ukuthi athithuba leli ukuthi ngibonge ke uStars Thebe Mathe yena olwela ilungelo labesifazana. Ngiphinde futhi ngithathe ithuba lokuthi ngibonge uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo ukholangale ke eBrithani. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphiliyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs kwesizwe eziphathelane lokholo silontongameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama.
Upheteni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba esiyibona kuDaniel. UDaniel simazi abaningi ukuthi waba yinkokheli elizweni likankosi uDarius. UDaniel chapter 6 verse 7. Ukuba ngesikhathi esiningi singena phakathi kombuzo, abantu bangena phakathi bezibuza ukuthi kambe amakhosi alapha emhlabeni singadlelana labo njani, kumele sibakhonze yini basifake esigabeni sikaNkulunkulu kumbe labo balesigaba sabo lo nkulunkulu lesigaba sabo. Siyananzelela kuvesi ka-7 lapha kuchapter ka-6 ukuthi uDaniel wangena la ephakathi kwaleyo nkinga kwase kuthiwana kukhonzwe inkosi uDarius. Kwafakwa lo mthetho ukuthi umuntu angathandazi omunye umuntu, athandaze kuphela inkosi leyo uDarius. Manje kwafunyana uDaniel elabangani bakhe ababe ngamaJuda bayala bona ukukhonza inkosi othiwa nguDarius, bathi bona bakhonza uJehova kuphela. Siyafumana ukuthi yikho lapho kuphuma khona indaba le yaziwa ngabantu abaningi ukuba uDaniel wagcina ephoselwa endaweni lapho kwakulezilwane khona, kodwa izilwane azisamdlanga yena uDaniel, zagcina zinyekele. Ngakho lapho into eqakathekileyo engiyibonayo ebengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi kumele kwehlukaniswe udumo esilunika uNkulunkulu lo dumo esilunika abantu. Ikanti khona ngiyaqalisa lakithi thina bafundisi, akumelanga abantu basinike kumbe bakusake esihlalweni sikaNkulunkulu. Kumele kwehlukaniswe ukuthi hayi umuntu lo ngiyamhlonipha umfundisi wami, kodwa gakho esihlalweni kumbe esibangeni sikaNkulunkulu laye ungumuntu njengani. sibe sesiya kulabo ababusi balapha emhlabeni kumbe ngizinduna zethu kumbe ngokansila kumbe ngabantu abaphakameyo kuhulumende wethu. Singeke sabafaka bebe njengonkulunkulu ngenxa yokuthi nxa kulento eyenza unkulunkulu abe lolaka yikuthi uphakamise olunye ulutho luthathe indawo yakhe. Engathi khona yikho kulo mthetho lo othiwana singabokhonza izithombe kumbe omunye umuntu. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa ngokuhamba kuthi lapha emhlabeni siphakamisa abanye abantu sibafaka esihlalweni sikankulunkulu kumbe sibalinganisa laye kumbe sibanika inhlonipho okumele iye kunkulunkulu kuphela, thina sigcina siyinika omunye umuntu wenyama. Ngakho singananzelela lapha kwibhayibhili siyabona ukuthi zikhona ezinye izinkosi ezazigcina zifuna ukuthatha indawo kankulunkulu. Sinanzelela lwade ngikhuluma ngayo iking Jairus, singahlangana lebhukwini lika-Esther ukuthi ukhona omunye laye owayesezama othiwa nguHamani owayezama ukuthi abantu bakhonze yena kulokuthi bakhonze uJehova. Sinanzelela ukuthi kwakukhona omunye umJuda othiwa nguModekhayi wayala lokhu kukwenu. Ngakho singahlangana loJesu kuTestamente Elitsha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulabo ababusayo kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu ngenxa yokuthi umuntu ulesibanga lapho aphelela khona, kodwa uNkulunkulu kalasibanga lapho azaphelela khona ngoba yena kagugi uba khona kuze kube naphakade. Njalo umbuso walapha emhlabeni uyabuya ukuphela. Into engimbusela kuyayo yedlula siyibona, kodwa lo okaJehova awupheli.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ntambama, thandazela abalaleli bethu ukuba baza kuphakamisa wena ube nguNkulunkulu njalo ube nguwe oyinkosi phezu kwelizwe lethu eZimbabwe. Siyathandazela bonke babo ukuba lapho esona khona isixolele ngegama likaJesu. Baba, sithandazela njalo abangezwa kuhle abalemimoya edangeleyo ukuba bakhuthaze namhlanje ngegama lakho elingaphezu kwawonke amazwi. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu Dumane, sihlangana iviki ezayo.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda, igama nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Nampo abafana bakagodlwana. Siyabonga abafana bakwagodlwayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngise Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.